Endabeni zethu lamhlanje kubikwa ukuthi amasotsha ashaya abantu endaweni ezijiyaneyo eZimbabwe. Izalwane zeZimbabwe zibaleka kule Botswana lapho ezingavunyelwa ukuphephela khona. Inkampa yamasotsha eKG6 Barracks isibizwa ngokuthi Josiah Magamba Thongogara Barracks. Kusilela inhlanyelo yomumbu eZimbabwe. Iqembu lenguqu leZimbabwe likhangelelwe ukuyadlala leZambia emdlalweni weCOSAFA Championships. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngabahlala emazweni abafuna ukuyavula amabhizimusi kweleZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.